Ngingazi ukuthi ngucabanga uphi lo okhulume lani kunangapho emsakazi, kodwa bona indaba le kayilani lokhokheli, ngoba njengokukhuluma kwezek amalunga e-CCC akumele ancindise kudalele ephalamente afaka amaphepha isikhathi singakachayi. So lokho sokhulunywa abanye ikuzama udinga nje amacala ukuthi abantu bedlephane ngento engekho. IZimbabwe Electoral Commission onikhulumile yathi abantu babeke isikhathi singakachayi. Thina siyazi thina ukuthi oPatrick Chinamasa bebebhala amaphepha bethembisa befunga ukuthi izinqumo ezalethwa umthethwandaba zizakwenza ukuthi abantu be-Citizens Coalition for Change bedane. Ubufakazi lobo bukhona bugcwele ebulenji. So khonokho ukuthi kuyokuthiwa zinkokheli ikuzama nje ukuthi kube le ngxabano phakathi kwamalunga e-Citizens Change. Ayisiyonto esiyikhuthazayo thina kubandla le-Citizens Coalition.
Kodwa kahle kahle udaba lokuthi ngubani osayinayo khona ngapho koBulawayo lwahamba njani, ngoba sizwa kuthiwa umuntu wayephiwe umsebenzi wokwenza njalo ngumnumzana Shoko, uGideon Shoko, okwabangela ukuthi kungahambi kahle. Ungasitshela ukuthi liqiniso yini njalo kwahamba njani?
Ubaba uGideon Shoko kasuye owayesayina amaphepha lawo bakhona ababesayina amaphepha, kodwa hatshi ubaba uGideon kayisuye owayesayina into nje ekhona. Bakhona abagijimisa esithi ngesingisi yi-narrative, abazama ukuthi becale ubaba uShoko ukwenzela ukuthi bemngcolise khona beyamkhipha esikhundleni sakhe, kumbe bemkhiphe kumsebenzi lo awenza kathesi. Ubaba uGideon Shoko is not a signatory. Nase ngikhuluma ngesingi akalani ngalokho okokusayina ama. Into eliqinisa yikuthi iZEC ikhulume kumthethwana yachoyo ukuthi amalunga e-Citizens Coalition for Change abeka amaphepha isikhathi kanjani singakachayi. Lokho okunye osokhulunywa ngumantshi hayi bona umbono kamantshi, kodwa thina siyazi ukuthi amalunga ethu afaka amaphepha isikhathi kanjani singakachayi. Njalo umthetho we-Electoral Act uyakhuluma nxa abantu sebengenise amaphepha, umthetho uyabavumela ukuthi nxa kungaba kulama mistakes lapho kuyabo phambi abantu balelungelo bandlawo lapho ababe phambi. So okunye lokho sokukhulunywa lokho hayi mbona ngani ikuzama ukudinga amacala ukuthi abantu bedlephane. Thinesikukhangele ukuthi abantu bekhayende ukusebenza umthetho lapha izwi mambona abantu abaningi abasuthiseki ukuthi umthetho njani. Abantu abaningi badani ngesinqumo esilethwe ngumthethwandaba, kodwa phela awusathi ukuthi nxa imthethwandaba ungaletha isinqumo esingathabisa uzulu sokumele amalunga e-Citizens Coalition for Change adlephane. Lokho ezama ukuthi sikhuthaze ukuthi kwesinye isikhathi ngabe kuyinto enhle ukuthi abantu bekhange izinqumo zenezi ezilethwa umthethwandaba ukuthi zisemthethweni. Izinqumo lezi zibuye sokuke wajuliswa yini ingqondo ibona laba abayenza umsebenzi wokuzinika wona lo unika lezo ezinqumo.